Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 14 kuNcwabakazi 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
siyawancoma mabuthwethu nxa sihlanganyele labo kanje siyakholisa kakhulu abantwana beZimbabwe bezikela iZimbabwe.
Namhlanje idolobha lakobulawayo limanyene labanye elizweni lonke ngelanga lokunanza umsebenzi owenziwa ngabezomvikela eleZimbabwe Defense Forces Day.
Uyisabana ukuthi akhulume uPresident ukuthi uphambanisile kumbe konakala wenza intoni ahlale yenzi president nangakho ukuthi wabulawa abantu ngeGugurahound wakhala ngokuthi abantu bafa ngoba bafanele ba wathona abantu babeyimvukuzana. Namhlanje siqalisile futhi akafundi uhlale yenza into enye.
Umanyano we-MDC Alliance uthi ukhathazekile kakhulu ngamazwi kamongameli Mnangagwa akhulume izolo nalamuhla lapha agcizelela ukuthi yiwo ababangela udlakela ngemva kokutshengisela kwabantu ababesola indlela impumela yokhetho eqhutshwa ngayo. Ngesikhathi ilizwe limelele impumela yesinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court, umnotho welizwe uqhubeka ulokhu ubhidlika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Namhlanje ubulawayo umanyene labanye elizweni lonke ngelanga lokunanza umsebenzi owenziwa ngabezomvikela eleZimbabwe Defense Forces Day. Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Angeline Masuku uhlole ibutho lifola andubana abale amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa owokuhlonipha umsebenzi wabezomvikela elizweni. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu bezithe gwaqa enkundleni yeWhite City Stadium wobulawayo uZulu ehlonipha imisebenzi yabezomvikela. Umphathintambo wakobulawayo unkosikazi Angeline Masuku ubale amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa oveze ukuqakatheka kwaleli langa. Wabonga ukuthula okube khona ngesikhathi sokhetho.
Siyawancoma mabuthwethu nxa sihlanganyele labo kanje siyakholisa kakhulu abantwana beZimbabwe bezikela iZimbabwe.
Ilunga leCentral Committee lebandla leZANU PF unkosikazi Molly Mpofu uthe uyajabula ngokusebenza kwebutho leZimbabwe.
Kuyikokuthiwa ngukusa ukuzobona abantwana sabathelisisa nesingamahovese ngazibona umsebenzi awusebenzayo usuphathwa ngale ndlela siyathaba kakhulu kanti ube ngumongameli wethu ongasolobhwala odla nxazo kwezima athi into yenzekayihamba.
Isakhamuzi sakobulawayo esasikubutho esingene umkhosi walamuhla umnumzana Sidingani Nkomo ubuke ukuqoqwa kwelanga lalamuhla.
85 years lelanga elihle lanamhlanje itamhlophe ngalo lifike ngisaphila emhlabeni ngibonile noma senza hamba kodwa hhayi lanamhlanje itholile. Ngikhangele ukumatha kwamasotsha yonke into ekhona ekade senziwa ngoba nami ngangilibutho kudala ngibeli lizwe ngibesegangeni kweminyaka engu-25 years. Mina ngikhona ngibuya nje khathesi ngabuya ukuthathwa kwelizwe ngabuya ngabotshwa futhi ngayesikuruphi ngahlala 11 years omunye wami wahengwa. Namhlanje lokho ngihlupheka nginalutho enalo.
Abanye abangene lumkhosi basole ukuxokozela kwamalunga ebandla elibusayo angene lumbuthano egqoke impahla zebandla elibusayo kunye nenani eliphansi labantu abangene lumsebenzi. Umnumzana Thomas Sithole uchaze ukuba ibutho liphelelwe inhlonipho kaZulu kulandela isehlakalo sangemva kokhetho.
Mbona ngane abantu kabathakazeleli lokho kwayenziwa libutho ngemva kokhetho lolu lusanda ukudlula lapho kwafa khona abantu abangu-7 ababe tshengisela ukungathakazeleli impumelo yokhetho.
Umnumzana Victor Charara uthe akusizi ukuya e-White City Stadium ukuyathakazelela ilanga lebutho.
Mina ngiyibona i-reason yokuthi si-celebrate i-Defense Forces because abantu bona laba amasosha lawa yibo abakhipha umgabe last year, yibo abantu kathi sathi bebulala abantu i-Harare just a week ago. So i-reason yokuthi siye-celebrate i-Defense Forces mina ngiyibona ngoba sisihlalele ezindlini kumbe sisisebenzele kungcono kulo kuhamba siye-celebrate le-Defense Forces.
Osakhulayo uBheki Nkosi Dube yena kavumelananga labanye ethi ilanga leZimbabwe Defense Forces liqakathekile.
Ayilangatana mthini sikakathile kungumhlebe sibonisa amasosha yiwo abambe ukuthula agcina ukuthula elizweni. So ngabibona lathi bephila labantu beku-community, so kuqakathekile kithi-kenjalakhona. Akule ngawukhommenta because laphana bona ayisibo kodwa ngabantu ngasikhuluma i-operating solegasi, sikhuluma ilegasi yeZimbabwe konke anokwenzakalayo le ndlela yosufunzakala ngayo ndlela abayisana ngayo into yezikhommenti mashonzatwayo.
Elinye ilunga leZANU-PF koBulawayo unkosikazi Judith Ncube uveze ukuqakatheka kwelanga leZimbabwe Defense Forces Day.
Lilanga eliqakathekileyo kwenza abantu baqedisise ukuthi vele imisebenzi yebutho yiyiphi layiphi, ngoba izikhathi eziningi abantu sikazithathe sithi thina umsebenzi webutho ngawokuthi nje bephonga udefend ilizwe beme khonapho, kanti kukhona okuningi abakwenzayo nge-community development.
Imuli zabakubutho yizo ezize ngobunengi e-White City Stadium ukuzethakazelela ilanga leZimbabwe Defense Forces Day. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo e-White City Stadium, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngosenjalo, abomanyano wamabandla aphikisayo awe-MDC Alliance bathi bakhathazekile kakhulu ngamazwi kamongameli Mnangagwa awakhulume izolo lanamuhla lapho agcizelela ukuthi yiwa abangela udlakela lapho kudutshule kwabulawa abantu betshengisela besola impumela yokhetho. Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla le-MDCT kanye lomanyano we-MDC Alliance umnumzana Nkululeko Sibanda uthi akufanelanga inkokheli zebandla leZANU-PF zithi bemukele ukuthi banqotshwa. Yena umnumzana Chamisa ekhweze udaba lokuphikisa impumela yokhetho emthethwandaba.
Ebe lokho etholakala emosha isikhathi, eqamba amangazi wayo ukuthi abantu abashiyayo babulawa ngamasosha, ngababulawa ngayi-MDC, ngababulawa kumbe ngabantu akade betshengisela kumbe ngabafana ngengozi. Babulawa ngamasosha angena edolobheni leHarare etshengisa ukungazi ukuthi kuphilwa njani labanye abantu. Wesabani ukuthi akhulume upresident ukuthi uphambanisile kumbe konakala. Wenza intonye ahlale yenza ipheze Mnangagwa ukuthi wabulawa abantu ngeGugurahound, wakhala ngokuthi abantu bafa ngoba bafanele bafa, wathi nabantu babeyimvukuzane. Namhlanje siqalisile futhi akafundi hlale yenza intwenye, kodwa wasizamhlupha ukuya phambili ngoba abantu laba ababulawa ngamasosha abasize bafe izeneze. Kuzaba lokuthi kwelinye ilanga bakhona abazafanele bathembile imibuzo yokuthi abantu laba babulawelweni njalo bebethunywe ngubani.
Iziphathamandla zeZANU-PF lokhu ezigcizelela kule imikhosi ukuthi kufanele i-MDC Alliance yamukele ukuthi yanqotshwa kukhetho. Lithini ngalokhu sikhangela ukuthi lokhu kulodaba emthethwandaba luzahlusa?
Kasibenzanga lutho abantu bezanu. U-President Samithi bachile benjalo wathi yena njengoba ele-evidence uzahamba se-court, i-court ibisikhangela ihlubungule ibone ukuthi benza into yokuntshontsha besebenzisa i-ZAC. Ngalokho vele amasela akathanda ukubuyisela into ayintshontshileyo, kuyakhanyeka kumgeke ukuthi abazama ukuwenza. Okuqakathekileyo yikuthi kufanele ilizwe leZimbabwe liqhubekele phambili. Ukuqhubeka lokho phambili kwezomnotho la kwezinye inhlangothi zelizwe kuzenzakala nxa sekulohulumende othenjwayo ukuthi wenza intando yabantu njalo ulandela imithetho yelizwe njalo esamukelwa nguzulu womhlaba wonke jikelele.
Lilokhu ligcizelela yini ukuthi lapho emthethwandaba lelo bufakazi obuqinileyo obungaletha inguquko kumpumela yokhetho le ekhona kwamanje?
Ukumgqeke kakhulu nxa ukhangela izenzo zezanu p f abakwenza izolo begijima besiye ikhothi kungenasikhathi ubuye ukhangele khathesi njela abakhuluma ngayo bezama ukuthi bancenge ukuthi sikhiphe indaba yethemthethandaba kusegcekeni ukuthi bayesaba ngoba sebebonile phela nxa lihambisa indaba yemthethandaba liyanika laba bebethe sicala ukuthi bakhangele i-evidence elelayo ukuthi qile okungakanani sebekubonile yikho besethuka sebehamba belokhu bekhulume into ezokuqala ezingaziqiniso. Okwesibili bezama ukuthi bacele ukuthi indaba ikhitshwe emthethwandaba.
Lo umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela elinye lamacele e-MDCT kanye lomanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance sixoxelaye eseHarare. Kusenjalo, umkhosi wokunanza ukuqakatheka komsebenzi wabezomvikela eleZimbabwe Defence Forces Day owenzelwe eHarare namhlanje ubungela abantu abaningi abaze kuwo njengeminyakeni. Abanye besithi mhlawumbe kutshengisa ukukhathazeka kukaZulu ngokungaziphathi kuhle kwabakubutho kumaviki edluleyo lapho abadubule babulala abantu abakade betshengisela. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Umkhosi weZimbabwe Defence Forces Day uvame ukugcwalisa phambi inkundla yeNational Sports Stadium abantu bezobukela imidlalo kanye lemisebenzi etshiyeneyo yakubutho lesizwe ebalisela amaparashuti, indizamchina kanye lomdlalo wenguqu. Kodwa emkhosini walonyaka kubuye ingcofana yabantu. Ngomnyaka odluleyo amabutho agcina evala indawo zokungena ngazo enkundleni sekugcwele phamu okwenza abanye bagcina bebuyela emizini yabo. Izakhamuzi zeHarare eziningi ziveze ukuphatheka kubi ngokungavami kwebutho ukuthi igazi lalabo abadutshulwa kuviki edlileyo eHarare lisezandleni zabo okuyinto elethe lokhu kuthandabuza ngomkhosi walonyaka. Umnumzana Mengezi Sibanda uthe ukuqakatheka kwebutho kukhona nxa bexolisa kuZulu ukuze uZulu abe nethemba lokuthi ugcinekile elizweni.
Ungabala istatement sabo yikuzama ukucatsha ngomunwe ngoba abaphikisanga ukuthi akhona. Bathi akhona amasotsha enza amaguda ze-agriculture, akhona amasotsha ancedisa amapholisa ngalokhu lalokhu lalokhu. Okutsho ukuthi bayavuma ukuthi amasotsha akhona kodwa sebekuzama ukuthi babe lesichasiso esikhanya ngazani isichasiso esingelacala ukuthiwa ngesilungu innocent explanation. But ungavali statement abo bavumile ukuthi amasotsha akhona ebantwini basebezama ukuyichasisa ukuthi indaba besebantwini. Thina siyakwazi ukuthi isichasiso kayisiso siqiniswa abasinikileyo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma emathuneni amaqhawe izolo usole umanyano we-MDC Alliance ukuba yiwo owabangela ukufa kwabantu kudlakela olwenzakale eHarare lapho abebutho bedubule babulala abayisithupha. Uphinde wakutsho namhlanje emkhosini we-Defence Forces Day. Umnomba Themba Mlotsha uthe ilanga lanamhlanje alimelanga lijabulele ngenxa yesenzo esibi samasotsha sokubulala abantu.
Loba nje esenza izithembiso zokuthi uzenza loba yini esemandleni akhe ukuze akulungisise uyaphosisa nje. Lokhu sakubona ku-Simplicious Sihambakwe ku-Ground Commission eyasungulwayo kodwa kayisazange yaphenduka ukuze yazise uZulu ngalokho eyakutholayo okusho ukuthi kakulanto azayenza umnangako.
Isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nkululeko Sibanda uthe ibandla lakhe limangele ngemibiko kamnangagwa yokuthi i-MDC Alliance yabangela ukudutshulwa kwabantu eHarare efithi ibutho liphansi kwakhe njalo yilo elamenza waba ngumongameli welizwe ngomnyaka odlileyo njalo lisabela yena yedwa njengomongameli walo hatshi i-MDC Alliance. Umkhosi lo ubonele lelizwe libukiza imisebenzi kanye lamalungiselelo alo ekuvikelweni kwelizwe leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguKitson Bebe.
Kuhlelo lweConnection namuhla sixoxa labasakhulayo ngelanga leHeroes Day kanye leDefense Forces Day elinanzwa namuhla. Kambe achone kini njengabontanga amalanga omabili. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318, kumbe libhale ekhasini letu leFacebook ele VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla, lilami uNtungami Linkomo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisiza siphuma ngapha iVoice of America iseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhlanganiso ezizimeleyo ezilwela amalungelo oluntu kwele Indonesia ziveze ukukhathazeka ngenyathelo elithethwe ngumongameli Joko Widodo walelo lizwe lokukhetha umfundisi wokholo lwesiMuslim ukuba umsekeli wakhe lapho encintisa kukhetho lokudinga umongameli. Umongameli Recep Tayyip Erdogan wakwele Turkey usethule ukuvimba ukungena kwempahla. Wethusele ukuvimba ukungena kwempahla kwele Melika iphindisela ukwenziwa ilelo lizwe. Inyathelo elithethwe ngele Melika libikwa selidale umonakalo omkhulu kwele Turkey kwezenotho, imali yalo iqhubeka isehla isisindo nxa iqhathaniswa ledola iMelika. Ngesikhathi ilizwe limelele impumela yesinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court, umnotho welizwe uqhubeka ulokhu uwohluka. UChris Gandwe, Studio 7, uyalandisa.
Amankampani kunye labamela amazwe angentshonalanga bathembisa ukuba ukhetho lungedlula nxa lwenziwe ngemfanelo kungela kuqilibezela lokuncindezela ilungelo likaZulu, bayabe bezaphathisa ilizwe leZimbabwe ngemali. Kodwa ngenxa yokusiwa emthethwandaba okwenziwe umongameli Emmerson Mnangagwa ngumnumzana Nelson Chamisa we-MDC Alliance, lokhu sokuthiye ilizwe lisenwaya impumulo ililinde ukuzwa ukuthi kozalwa nkomoni emthethwandaba. Ingcwethi ecubungula izomnotho umnumzana Masimba Kujera uthi akukakhanyi ubungcono kwezenotho.
Umkonomi uzimele awula indication ukuthi uzavuka nxa singakabi lo mungameli omutsha, ngoba nxa sikhangele ama-indicators intengo yezinto intengo ye-US dollar versus pound, intengo of a lot of things siyabona ukuthi ziyaqonga. So ngikhuluma ngisezenje nxa ule $100 yakho for the person oza kunika imali uza kunika 75% nxa i-US dollar, nxa kungamabhondi uza kunika 30-35%. So i-economy kathesi intengo ziyaqonga kathesi nxa ngikhangele intengo ziyaqonga kathesi ngoba abantu abasakwazi ukuthi into uzasala nkomoni enkantolo Constitutional Court.
Isakhamuzi seGwanda umnumzana Thandeko Zintimkandla utshele iStudio 7 ukuthi umnotho ulokhu uzifananela langensukwini ezedluleyo.
Umnotho elizwe uvela sozunyikinyike kuye awusoziye ndawo lanxa simelele ukugcotshwa lozagcotshwa uba abe ngumongameli. Umnotho la umile ulindele ukubona ukuthi kambe ozagcotshwa njengomongameli elizwe kuyabe ngubani, ukwenzela ukuthi lawo uhambisane lalo oyabe esengene uba ngumongameli welizwe. Owakhathesi uzimele mpo unjengoba njoba wawunjalo, kakula nqubela phambili kakulani akulandeli thika abantu badubeka ukusa kwamalanga kuya ngokuthi ngubani osigcotshiwe ngombono wami. Mina ngombono wami asithi nxa ungagcotshwa yena lo undoda esivele sila ekhathesi kangiboni ukuthi kuzalunga ngobana ukungena kwakhe kuvele sekule nkulumo sokwenzakale lezi gigaba eziningi ngemva kokhetho lolu ebesilayo. Ngoba nalabo abanye siyabala lapha lakulokothwa yi-social media abathi bona kunzima ukuthi balethe imali zabo lapha ngobana kukhanya izinto zasoze zintshintshe. Nakuloko kuduthulwa abantu, bebulawa abantu, beqatsha abantu, bebotshwa. Kutho ukuthi indlela labo abanezimali zabo abazifuna ukuzozihlanyela labo abanye bakhona bangesaba besesabela khona lokuthi ilizwe elingela kuzinza hayi imali ingazaki ingene.
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Matson Hlalo uthi inengi elivela phetheya lokhu lithola kunzima ukusungula amabhizimusi elizweni.
Aweli akulalutho olutshintshileyo ngoba ngendlela abantu kade bekhangele ngayo ukuthi maybe ngeke kuzaba lokuguquka kwabameli or rather we-government then kube le government entsha ezaba le slate esiclean yikwathi kuzaqalisa ukuthi kutshintshe khona. Sibona phela kulalutho olutshintshayo lokhu kukontinua imali azibonakali lokhu uhlupheka kuya phambili. So asiboni unless engxeke kube le miracles ukuthi kuqalise ukuthi kusebenze but kwakathesi hayi kulalutho. Uyaba njani umehluko abantu bavele usuthi watshengisela babakhandi aluba kuhle kwatshengisela kathesi ukuthi hayi abantu sebenjani sokuqalisile ukuthi sokusekule new government and the new government le ikhangele ukuthi into ziqalise ukuthi wonke laba no-rule of law lokuhlonitshwa kwe-investment zabanye abantu kanjalo kanjalo into abantu sebengabuya lawu nje kanti kathi ungabuya uzofaka imali kathesi.
Amazwe amaningi alindele umthethwandaba ukuthi uphume lesisombululo okuzakwenza ukuthi asungule amabhizimusi. Ngimele iStudio 7 igama nguChris Gande.
Izakhamizi zedolobheni leGweru lazo zibuthene emkhosini wokunanza ilanga lokuhlonipha umsebenzi owenziwa ngabezomvikela eleDefense Forces Day emkhosini owenzelwe enkundleni yeMkhoba Stadium, kodwa abanye bebesithi kababoni ukuqakatheka kokunanza leli langa.
Iningi lababuthene enkundleni yeMkhoba Stadium eGweru belingabasakhulayo labantwana besikolo abakade bejabulela ukufola le micimbicimbi ebisenziwa ngabakubutho. Iningi lezakhamizi zeGweru beziziphumelele lingayanga enkundleni yeMkhoba lisithi laloba kuqakathekile kunanza umsebenzi wabakubutho babona angani ikhefu lalonyaka lingcoliswe ngokwenziwe ngabanye abakubutho abadubule babulala abantu abayisithupha kumaviki amabili ayidluleyo ekutshengiseleni kwabantu besola ukuphuza kwempumela yokhetho. Ingcweti ezicubungula ngezombusazwe zona zithi ikhefu lokunanza umsebenzi wabakubutho liqakathekile, kodwa inkinga iba khona lapho ibandla elibusayo elezanu-PF lithatha imikhosi enje njengebandla bebuya bagqoke izembatho zabo zebandla, ikanti-ke kumele igoqele umuntu wonke kungakhathalekile ukuba ngowaliphi ibandla lezombusazwe. Umphathintambo obona ngendaba zesigabeni senkabazwe umnumzana Owen Ncube nguye obe ngumhlonitshwa emkhosini waseGweru ehlola ukufola kwamasosha kanye lokubala amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa okunanza iZimbabwe Defence Forces Day. Kunjalo nje iningi lezakhamizi zesigabeni seMashonaland West zithi amasosha kumele abongwe ngokuthuthukisa asekwenze inhlalakahle kaZulu elizweni langokukhipha emusweni owaye ngumongameli Robert Mugabe. Bathi indlela zokubabonga ziningi ezinjengokwenza kube lula ukubana amasosha athole izikweleti ezingazali umthelo omkhulu emabhanga, izikweleti zokuthenga izindlu kanye lokubatholela izimoto zokubathwala besiya lokuphenduka emsebenzini. Laloba kunjalo kulabanye abathi lanxa bebutho babajabulisa ngokukhipha umgabe embusweni akusamelanga babe lokhu bengenela kunhlalakahle kaZulu loba izombusazwe. amanye amasotsha wona athi laloba kwaba liphutha ukudutshulwa kwabantu besifa emavikini amabili edluleyo. Abantu kumele bakhumbule ukubana ngaphandle kokuvikela ilizwe, amasotsha alomsebenzi omkhulu wokwakha izikolo, amakilinika lokuncedisa lapho kube lengozi ezifana lempophoma zamanzi. Besithi ukonakala komumo weZimbabwe akuphathi kuzulu makhaza kuphela, kodwa labo njengoba bengasatholi indingeko laba bekuthola ngesikhathi umumo umuhle, okufana lokudla okusemagabheni okunjengenyama, indumba lokunywe, beselatshwa emakilinika lemuli zabo kungela mbadalo, bethwalwa ngezimota zebutho ukuya emsebenzini, hatshi kungena emichoveni njengaye wonke umuntu. Ikhefu lalamhlanje linanzwa okwakuqala lokhe ilizwe lathola uzibuse eminyakeni phose engamashumi amane kungela Mugabe ekhokhela lelo lizwe. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, nginguPraxitus Jeremiah.
Lo ngumbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Inhlanganiso ye-US Agency for International Development ithi isiguqule indlela esebenza ngayo ilandela izinqumo ezimbili esanda ukuzithatha. Isinqumo sakuqala ngesokuthi ihlehlele emuva ukunika amazwe omhlaba uncedo, hatshi ngoba ayifuni ukuwaphathisa umuntu kanye lomphakathi balendlela abangazisiza ngayo ukuthi ikusasa yabo ibe ngcono. Inhlanganiso le ithi isinqumo sesibili sivela kunkolelo yokuthi amankampani azimeleyo alamandla okuguqula impilo zabantu ngenjongo yokuthi beziphilise. Ngalokho, izinqumo lezi zombili zizakhokhela umsebenzi we-USAID, ikakhulu esigabeni se-Indo-Pacific, lapho eqakathekisa ukuqinisa inhlelo zenguquko kanye lokukhupha imigoqo evimbela ukuthi amankampani azimeleyo aqhube kuhle imisebenzi yawo. Umongameli Donald Trump weMelika ubikwa ekuthakazelela lokhu, njalo isiphathamandla sikahulumende wakhe umnumzana Mike Pompeo usesungule uhlelo lwe-Asia Age olokuthuthukisa isigaba se-Asia ngenhlelo zamandla amagetsi. I-USAID izangenela kuphela kulolu hlelo ngokubona ukuthi akulankohlakalo njalo luqhutshwa ngemfanelo. Lowo ubongumbiko oveza umbono kahulumende weMelika.
Awubuthelela ncane wemzulu Ehenkile phephalaza 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 Bemalo Hey, look at the jala.
Kata savume ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. EleZimbabwe lamhlanje limanyene linanza umsebenzi owenziwa ngabezomvikela abe-Defence Forces kulembono etshiyeneyo ngendima abayidlalayo elizweni. Umanyano we-MDC Alliance uthi ukhathazekile ngamazwi kamongameli Mnangagwa abachothozayo esithi yibo ababangela udlakela. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.